sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlaka 20 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi ummeli walo weGlenview edalela eParliamente umnumzana Vincent Twangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awethulele idale leParliamente kusukwana ezedluleyo awukuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF zihlupha umuntu wonke elizweni.
Ngiqondisisa kahle ukuthi ucabange ukuthi aqeda akhulumisane labantu bezimbabwe lomhlaba wonke jikelele echasisa indlela acabanga ngayo.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esethule amanyathelo okulwisana legcikwane le-coronavirus, iningi elizweni lithi isimo sezempilakahle sizafaka abantu abaningi engozini enkulu alubana lomkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe.
Umkhuhlane lo yinto okusafanelwe usetshenzwe kakhulu ilizwe lonke, okuhlanganisa lami njengommeli wemakhokhoba constituency, ukuze sixoxisane lokwazisa abantu mayelana ngalo umkhuhlane.
Odabuka emaphisa ehlala kwele South Africa wakhela isikolo abantwana balapho adabuka khona emaphisa. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi ummeli walo weGlenview edalela eParliamente umnumzana Vincent Twangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awayethulele idale leParliamente kunsukwana ezedluleyo awukuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF zihlupha umuntu wonke elizweni. Umnumzana Twangirai wethule umbiko kumabonakude izolo esithi amazwi akhe awamukelwanga ngemfanelo ngoba ibandla lezanu PF yilo elibangela ukuhlupheka elizweni. Isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nkululeko Sibanda utshele usithandekile emhlangweni weStudio 7 ukuthi umnumzana Twangirai ubukele umfanekiso lapho uyise owasungula leli bandla akhuluma khona ngezijeziso lezi wasethula owakhe umbono.
U-Honorable Twangirai uphume embikweni namhlanje etshela uZulu weZimbabwe ukuthi yena umbono wakhe ngodaba lwama-sanctions kumbe izijeziso eziphiwa abantu abathize le nkampani yamasosha kweleZimbabwe uzibona kanjani. Ngiqondisisa kahle ukuthi ucabange ukuthi aqeda akhulumisane labantu bezimbabwe lomhlaba wonke jikelele echasisa indlela acabanga ngayo ngemva kokubana esuke wabukela i-video ekababa wakhe uDr. Morgan Richard Twangirai ayephume laye khona echasisa kahle ukuthi udaba lolo lumi kanjani kwezombusazwe la kwezokuhlalisana emhlabeni wonke jikelele. Ngalokho angiboni kulodubo njalo imiqondo leyayitshilwe namhlanje umnumzana uthangira imiqondo ehambelana lokuthi yena ubona njani inkulumo njalo lemicabango kababa wakhe owayengumkhokheli webandla leMDC njalo owaphatheka ekusunguleni ibandla kakula kubanjwa ngamandla okuthiwa kumbe kavunyelwanga ukuthi acabange ngendlela avunyeleyo uvunyele ucabanga ngendlela ayithandayo wonke umuntu kodwa wonke umuntu njalo kufanele aphitheke ngokuhambe ngokuzwisisana imiqondo yakhe lalibanye abebandla lakhe kulesi sibanga umnumzana uThwangirai uthande ukuthi achase imqondo yakhe ngemva kokubana echasiselwe ephiwe ingcazelo enhle ivela okwamsungulayo yena uDr. Richard Morgan Tsvangirai.
Ngezinye indlela akutsho ukuthi ibandla leMDC kumbe umnumzana Nelson Chamisa onguye olikhokhelayo nguntando kayiphikiswa.
Ngesilungu ke ngithi ngigcizelele ukuthi ngesilungu singathi lokho okwenzakale namhlanje is a Tsvangirai matter. It's a Tsvangirai to Tsvangirai matter. It's Dr. Richard Morgan Tsvangirai, our icon, who came back and spoke to his son, and the son thought that was important to elucidate ukuthi achasise kahle kahle ukuthi ubaba wakhe uMamsungula yena wayemi ngaphi njalo umi ngaphi. Watsho njalo ukuthi laye uvumelana lo Dr. Richard Morgan Tsvangirai yena njengoba engumntaka Tsvangirai laye engutsvangirai kanjalo. Ngakho angiboni it's a Tsvangirai affair.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esethule uhlelo lokulwisana le-coronavirus iningi lithi isimo sezempilakahle elizweni sizafaka abantu abaningi engozini enkulu alubana lomkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe. Umnangagwa wethule uhlelo lolu izolo. Ugatsha lwezempilakahle lona luthi oyabe enakanela ukuthi ulawo lomkhuhlane engalutshayela ucingo kunombolo ezithi 0714734593 kumbe ku 0774112531. Kodwa iningi lithi ukusilela kokusebenzisa ezibhedlela kuza kwenza kubenzima ukuthi uqedwe lomkhuhlane alibana uthe waqhamuka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele i-coronavirus sibulela abantu abedlula inkulungwane ezilithumi. Ummeli wemakhokhoba edalela eParliamente umnumzana James Sithole utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi kumele kube lomkhankaso obanzi wokulimukisa uZulu ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane lo into okusafanelwe kusetshenzwe kakhulu ilizwe lonke okuhlanganisa lami njengommeli wemakhokhoba constituency ukuze siqoqisane lokwazisa abantu mayelana ngalo umkhuhlane lokuthi ubangelwa yini njalo kuyini okufanele abantu bekwenze ukuze sinqabele ukukhula kumbe vele ukuthi abantu bengabanjwa bengahlaselwa ngulo umkhuhlane. Yikho ke iqiniso elihle ukuthi lo umsebenzi wokwazisa ke abantu ikakhulu nxa sikhangele ku constituency lapha eyivela khona umsebenzi lo ubusaphansi. Njalo ke awuso umsebenzi okukhangelelwe ukuthi wenziwe ke ngump ke kuphela ngesizathu sokuthi ke lathi kungani kuthethe isikhathi kumbe lokhu siqhubeka sithola ke ulwazi ngaloke umkhuhlane. Kodwa ngithanda ukuthi ngithi ke okuqhakathekileyo yilokhu isinqumo esesivele ke sathathwa ke nguhulumende. Khonoko ke kuphela kuyatshengisa abantu ukuqhakatheka kokuvikela lokuthi sithathe sizimisele ukubana sithathe amanyathelo ukubana ngumlando womuntu wonke ubana sivikele ubana lo umkhuhlane ungasihlaseli. Lokhu sikwenza ngokuthi abantu bebeyazi bebekwazi ukubana umkhuhlane lo uvele uyini njalo uhlasela njani abantu njalo kuyini okufaneleke sikwenze.
Ungathi impiko yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane iyabafinyelela yini abantu?
Abantu abaningi basemaphandleni, emaphandleni iningi labo ngabala ma-radio, iningi labo ngabala ma-television. So iqiniso-ke ukuthi lo umbiko imikhankaso eyenziwayo kuma-television ayikafiki, imbiko kayikafiki, kayikafinyeleli ebantwini abaningi abayizizalwana zaleli ilizwe. Okutho ukuthi kodwa kulabo-ke abalutshwane abasebethe bathola-ke ithuba lokubana bezwe ngale imikhankaso, bezwe ngale imbiko, hhayi kukhanya sokutshengisa ukuthi loba bebalutshwana kodwa sekutshengisa-ke ukuthi hhayi abantu bayethuka. Kuyatshengisa ukuthi abantu sebeqakathekisa, babona-ke ukuthi lo mkhuhlane-ke uyingozi. Kodwa kusadingakala ukubana abantu befundiswe, kusetshenzwe-ke kakhulu. Kodwa-ke okunye ngithanda ukuthi ngikutsho yikuthi okusilelayo akwanelanga kuphela ukuthi sikhulume ngalo umkhuhlane senzekele imikhankaso kungela mpahla ezokuthi abantu besebenzise ukuvikela lo umkhuhlane. Okunjengalokho esithi khona ngama-dust masks okokuvala-ke umlomo lapha namakhala, njalo lesepa lemithi-ke yokugeza izandla ukuze igciwane leli-ke elife, njalo-ke lokuthi abantu behlale behlanzekile. Kusafanele sibili-ke uhulumende asebenze ngamandla kubana-ke kutholakale lezi impahla kunikwe-ke abantu ukuze kube ngumsebenzi-ke opheleleyo.
Umnumzana James Sithole ngummeli wemakhokhoba edale lephalamende ubekhuluma lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza siseZimbabwe. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulesihambi seMalawi esitholakale sithisa umzimba sayavalelwa kunye labanye abalitshumi lasitshiyagalolunye lapho abangasoze behlangane labanye abantu. Isihambi lesi besisebhasini yemzwa sivela kwele South Africa sisiya eMalawi sabanjwa eborder yeBrightbridge. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi inkampani yendizamthina eye-Emirates isimise ihambo zayo eZimbabwe leZambia kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-7 abasifile bona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, ngapha sithwele nzima bakithi. Abanye ngapha u-Vice President athese uthwalele e-China, abagulayo bayale besidli ama-U-service belatshwa ngale, kuthwa ngapha kulezibhedlela izibhedlela bayakwazi ukuthi kazila mithi. Angiwazi ukuthi senzeni bakithi, sithwele nzima lapha eZimbabwe. Siyabonga.
Uthi salibonani balandeli abahlele njani? Hayi thina siyaphila. Kanti ngicela ukubuza ngodaba lwe-coronavirus ukuthi umnangagwene engavali izikolo uthini? Anti kumele evale izikolo enzela ukuthi lungamemetheki kakhulu. Phela ncengekele ukuthi bavale izikolo abantwana bezikolo ezikhuluma lwesibili lonolukhatshana kangaka. Kawonto kuzozokugcina sokuwonakala njengoba le mapota angkhona kungasethwa. Bavumela abantu abavele eChina, kanti into enti ivumela abantu abavele eChina kuyini yena umna uchiwe ngalo eChina uhambe njani nekwazi ukuthi kulomkhuhlane khona lo ufuna ukuyasiphathela futhi yona ikorola yabo yena le abahlale phansi umna ngakho bayekele utshona lokho baphapha basiyalelana
Sanibonani kusakaza abahle beStudio 7 nabalaleli bonke besizwe seZimbabwe. Ngiyabonga nami ukungena ehlelweni. Ngicela ukuthi sikhumbuzane lapha emathebeleleni endaweni yasemathebeleleni South, endaweni yabo Bruna Bheki ngale kusiza endaweni yePlumtree nje ngathi iPlumtree yonke jikelele iPlumtree South khona ngale kubo Bruna Bheki ngwizi. Kusiya makhorokhoro bomkholoko lasebemambali matshamhlophe sile problem yendlovu ezihlupha eziphuma endaweni yasebutswana zingena ezinsimini zabantu zidlela abantu okwamanje ngathi zizwakele indlovu zakhona kumbe endaweni zasemakhorokhoro kanjani kungayenziwa plani bani ukuthi khona indlovu lezi zikele ukuhlupha abantu mhlawumbe kube nabantu abazigadayo bazilinde khona gale egangeni bebezihlangabeza mhlawumbe bezixoshe ngoba ziyahlukumeza abantu abantu balizama ukuthi belime bese bedlelwa zindlovu kuvele elizweni kuvele kungela lutho ngoba emathebeleleni lo hulumende wethu vele siyazi akasisizi ngalutho so siyacela kakhulu ukuthi ababhekane le ndaba zezinyamazana bengathi basukumela phezulu bezama ukuthi bencede abantu bexotshile abantu indlovu lezi ezizama ukuthi zidlele abantu emasimabo ngoba abantu bagcina bengasalali sebelala bexotshe indlovu ezilungu sezizwakele sezibonakele so sezizohlupha vele asazi ukuthi incedo singaluthola na yabona
sasibonani basakazi beStudio 7 siyalibingelela lonke igama lenkosi uJesu okokuqala bengithanda ukubuza nokubuza nokuzwisisa lisibuzele ngakuhulumende lapha ngendaba yamapasiport
umbono wami msakazi omuhle kunzima ukuthi abantu kuthiwe bengathola amalungelo elizweni laseZimbabwe msakazi wami kunzima kakhulu unless mhlambe msakazi wami kungatshintsha iparty eyabibusa mhlawumbe amalungelo abantu loba abatsha engananzwa uma lokho kusase ngwena lo hulumende wakudala msakazi wami kunzima kakhulu siyabe sikhuluma nje ngento engekhoyo sithi kulamalungelo amalungelo angekho msakazi wami yabona
ayi angivumelani lakho lokho mina ukuthi izijezi zisuze ukuthisa lizwene eZimbabwe zethule uma kanjani lawa thina bekhankasela ukuthi ilizwe leZimbabwe hhayi lafakela izijezi zenotho ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa ngoZulu kufanele ukuthi lithole izijezisi ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kanjani nxa ukuthi inotho yelizwe uwa njalo njalo uphansi kakhulu okuyangisayo nxa ukuthi awufuni ukuboniswa ngoZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili ilizwe lemelika Donald Trump wenze kahle njalo kasuro ngokwethesa izijezi uhulumende wezimbabwe izijezi zenodo shuwa kulanto ezingayithi thina njengabantu abatsha esikuyelela indawo zimele ukuthi konke lokhu sikubhokambe ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifana ukuthi zihambe ngomthetho ngendlela ekahle
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Odabuka emaphisa ehlala kwele South Africa wakhe isikolo emaphisa okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Umnumzana Mpiliso Jiyane uthi usungule isikolo seNokin Academy Primary duze lendawo yamabhizimusi emaphisa ngenjongo yokuthuthukisa indawo akhulele kuyo.
Okwangeza ngakha lesi sikolo kwaba ngumbono engaba nawo. Bengibona abantwana uma befika lana engisebenzela khona, ngisebenza nabantu futhi nginecompany construction. Bengibona abantwana bedideka bengazi ukuthi amathuluzi okusebenza bawabize ini ngendlela yokuthi bebenganasikolo phakathi kwabo. Yikho kwangifosta ngaze ngacabanga ukubana ngiyevula isikolo endaweni yakithi lapha eMpuma khona.
Umgcini sihlalo webhodi ekhokhela lesi sikolo umnumzana Agripa Nkomo uthi okwenza bafaka lesi sikolo emaphisa babona ukuthi ngaphandle kweminda mission owesikolo esizimeleyo laso ezinye zonke zikhatshana kanti njalo iminda layo kayenelisi ukuthatha abantwana bonke abafuna ukufunda.
Isikolo ke lesi sikhona ukuthi sihlomulele abazali ukuthi abantwana bangahambi imango emide bedinga izikolo ikakhulu abantwana abancane. Kungathi izikolo ezisemaphandleni aseduzani lemaPisa Growth Point sezinabantwana abaningi abadlulisileyo inamba ngenxa yokuthi abantwana bafuna indawo baningi.
Unkomo uthi bakhethe ukuthi kukhulunywe ngesiNgisi kulesi sikolo ukuze abantwana bengaxakeki nxa sebebhala imihloliso emabangeni emfundo yaphezulu. Ujiyane uthi sebenze konke okudingakalayo ukuthi isikolo sabo sisebenze ngokusemthethweni.
Hayi, isikolo esaziwayo impela sike samenywa impela mhlaka 8 January i-Ministry of Education yonke eZimbabwe emve sihlanganele eGwanda siyayenziswa ama-workshop. So konke kusemthethweni, konke kurejistiwe ngendlela abasitshela ukuthi sikwenze ngakhona. Infrastructure khona isezingeni eliphezulu, nawe noma udlula kuleyo ndawo uyabona hayi kusetshenziwe.
Wabona ukukhanyiswa kwenhlelo zalesi sikolo umnumzana Thandazani Ndlovu uthi isikolo sabo lesi silentengo ephansi enza ukuthi kungabi khona umntwana wehluleka ukufunda ngenxa kuswela imali.
I-school fees izobhadala ngaleyo ndleko eyabikhona ekhaya naleyo mali ezobisebenza ngaleso sikhathi ukuze sikhone uku-accommodate wonke umuntu esikolweni. Ama-challenges siyabona ukuthi ekhaya kuphileka kanjani, but promising ukuthi si-occupye wonke umuntu olapho akhone ukubhadala umntwana i-fees.
Ujiyane uthi likhulu kakhulu iphupho alalo ngezemfundo endaweni yamaPisa.
Sinendawo ukuthi sifuna kuze kube i-secondary, kube i-A-level, siphinde sibe le-center yokuthi wonke umntwana ofeyileyo abuye azobhalisa lapho, abhala ama-exams akhe kuleyo ndawo. Sesikwenzile konke lokho, kodwa manje osasimisile yikuthi sithole imali sakhe siya phambili.
Uthi bafuna ukuthi isikolo sabo senelise ukuba lezi ngwalo zonke ezidingwa ngabantwana lama-uniform ukuze bavikele abazali ezitolo ezithi ngesikhathi kuvula isikolo intengo yazo iqonge okwedlulise amalawulo. Ujiyane uthi bayaqinisekisa ukuthi badinga ababalisi abalembali yokwenza kahle umsebenzi wabo ukuze kungabi ngijolo yedwa umntwana ophuma eNokin Academy ayekuba umachayinyoka. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umsakazo we-CNBC uthi umkhankaso kamongameli Donald Trump usufadalala kulandela ukuguquka kwesimo seMelika. Lumsakazo uthi okwakuqala okwakuthenjwe ngumkhankaso kaTrump ngumnotho obuqinile, kodwa kukhanya umnotho lo ususiya nganxele. Okunye njalo okwesibili osekutshengisa ubunzima obuzahlasela umkhankaso kaTrump yikuthi ayecabangela ukuthi uzancintisana laye umnumzana Bernie Sanders ukhanya engasenguye azabhekana laye. Okhanya esezancintisana lo Trump ngumnumzana Joe Biden osekhokhela kukhetho oselwenziwe kuzigaba zelizwe kukhetho lwama-primaries.
Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho sikhona lapha e-Indiana into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi, ama-sporting activities, ama-church, anything nje okuhlangana khona abantu. Sokuthi bavunyelwe ukuthi kuhlangana kube labantu abangu-10. Between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento yonaleyo, i-coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani? Sizwa kuthiwa kukhona sekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Lokho ngiyabona kube jikelele, kodwa sokafuna ukuthi wadinge sibili wadingisise, kodwa Ay, kwa sweleka sibi.
Kahle kahle kanti vele amaphepha ona la asetshenziswani.
Ayinde ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzo.
Ukuthi azasilele lokho ayisiko ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na.
Hayi, ukuthi azasilele kanti leli izwe liphucukileyo akula ma newspaper akula. So ilizwe liphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumo yamaphepha ona lawa akuya ngaphandle futhi njengoba kulama flow futhi angithi yabona ibaba besilamakhala njalo njalo.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Sixoxela ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since, always real, never fake. Wife be material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous,
yeah. You tell me I'm a kind of jelly. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sick, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling it busy, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Ingoma emnandi ebesiyethulela lina balaleli bethu. Ingoma kaMsizi K ethi yona isheri yami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MDC lithi ummeli walo we-Glenview edalela ePhalamende umnumzana Vincent Tswangirai kabanjwanga ngamandla ukuthi abuyele emuva ngamazwi awethulele leli dale kunsukwana ezedluleyo awukuthi izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF zihlupha umuntu wonke elizweni. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esethule amanyathelo okulwisana legcikwane le-coronavirus, iningi lithi isimo sezempilakahle elizweni sizafaka abantu abaningi engozini enkulu alubana lumkhuhlane uthe waqhamuka eZimbabwe.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kundaba zethu zika 7:30 ntambama.